Isahluko 25. Umthetho kaNkulunkulu awuguquki. Kwase kuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini, kwabonakala umtshokotsho wesivumelwano sakhe ethempelini. Isambulo 11, verse 19. Umtshokotsho wesivumelwano sikaNkulunkulu usendaweni engcwelengcwele, endlini yesibili ethempelini, emsebenzini owawusenziwa ethabenekelini lasemhlabeni, loba elaliyisibonelo njalo lesithunzi salokho okwenzakala ezulwini. Indlu leyi eyesibili yayivulwa kuphela ngosuku lokubuyisana, nxa kwakuhlanjululwa ithempeli. Ngakho-ke ukumemezela ukuthi ithempeli likaNkulunkulu lavulwa ezulwini, njalo umtshokotsho wesivumelwano wabonakala, kukhomba ukuvulwa kwendawo engcwele-ngcwele yasethempelini lasezulwini ngomnyaka ka-1844, nxa uKristu wayengena khona ukuba ayenze umsebenzi wakhe ngokucina wokubuyisana. Labo ngokukholwa abalandela umpristi wabo omkhulu nxa wayengena emsebenzini wakhe endaweni engcwele-ngcwele, babona umtshokotsho wesivumelwane sakhe. Njengoba babefundile ngendaba yethempeli basebeyenelise ukuzwisisa ukuthi umsindisi wayetshintshe umsebenzi wakhe, njalo babona ukuthi khathesi wayesesebenzela phambi komtshokotsho wesivumelwane sikaNkulunkulu encengela izoni ngegazi lakhe. GC 433.1. Umtshokotsho owawusethabenekelini lasemhlabeni wawulamatshe amabili lapho owakubhalwe khona umthetho kaNkulunkulu. Umtshokotsho wawulibhokisi lapho amatshe lawa ayehlala khona, njalo ukuba khona kwamatshe lawa kwabangela ukuthi ibhokisi leli lihlonipheke njalo libe ngcwele. Nxa ithempeli likaNkulunkulu lalivuliwe ezulwini, umtshokotsho wesivumelwane wabonakala phakathi kwendawo engcwele-ngcwele ethempelini lasezulwini. Imithetho elitshumi iqakathekisiwe yona eyakhulunywa nguNkulunkulu uqobo lwakhe phakathi kwemidumo entabeni yaseSinayi, njalo eyalotshwa ngesandla sakhe phezu kwamatshe amabili. GC 432.2. Umthetho kaNkulunkulu osethempelini lasezulwini yiwo owawukhona kusukela ekuqaleni, ngoba leyana eyabhalwa ematsheni yaphinda njalo yabhalwa futhi nguMose encwadini zeBhayibhili, wayengumfanekiso yaleyo esezulwini. Labo abafinyelela ekuzwisiseni iqiniso leli bathunganyelwa ukuthi babona ubungcwele njalo lesimo somthetho esingaguqukiyo. Babona okwedlula izikhathi ezazedlule amandla wamazwi kaKristu. Kuze kudlule izulu lomhlaba, kakusoze kudlule ibandlana libe linye, ingabe lengcwatshana libe linye lomlayo, kuze kwenzakale konke. Mateyu 5, verse 17. Umthetho kaNkulunkulu ngokuba uyisambulo sentando yakhe, lamazwi aveza isimo sakhe, kumele uhlale kuze kube naphakade, njengomfazi othembekileyo ezulwini. Akula lo wodwa umthetho osewasuswayo, kumbe lebala, kumbe ingcwatshana elaguqulwayo. Encwadini kumaHubo kulamazwi athi, Nkosi, ilizwi lakho limi ezulwini kuze kube nini nini. AmaHubo 119, verse 8 and 9. Le mithetho yayo yonke ithembekile, imiswe kuze kube nini nini. AmaHubo 111, verse 7 to 8, GC 434.1. Phakathi laphakathi kwemithetho elichumi, kumi umthetho wesine, ngendlela owakhulunywa ngayo. Khumbulani usuku lwesabatha. Khumbula usuku lwesabatha, ulwenze lube ngcwele. Uza kusebenza insuku eziyisithupha, uwenze wonke umsebenzi wakho, kodwa usuku lwesikhombisa lulisabatha lenkosi uNkulunkulu wakho. Ungasebenzi ngalo wena lendodana yakho, lendodakazi, lenceku yakho, lencekukazi yakho, lenkomo zakho, lowemzini osemzini wakho. Ngoba ngensuku eziyisithupha, inkosi yenza izulu, lomhlaba, lolwandle, lakho konke okukukho. Yaphumula ngosuku lesikhombisa. Ngalokho inkosi yakubusisa. Yalubusisa usuku lwesikhombisa. Yalwenza lwaba ngcwele. Exodus 20, verse 8 to 11, GC 434.2. Umoya kaNkulunkulu wathungamela inhliziyo zalabo ababefunda ilizwi lakhe. Bananzelela ukuthi babephila impilo yokwephula umthetho wesine, bengazi ngenxa yokungalandeli usuku lokuphumula olwabekelwa umdali. Baqala ukucubungula izizathu zokugcina usuku lwakuqala lweviki endaweni yosuku uNkulunkulu alubusisayo. Abazange bathole ubufakazi eBhayibhelini bokuthi umthetho wesine wawususiwe, kumbe ukuthi isabatha laliguquliwe. Isibusiso esasibangela ukuthi usuku lwesikhombisa lube ngcwele sase singasuswanga. Babefisa ukwazi njalo lokwenza intando kaNkulunkulu. Khathesi nxa babezibona njengabantu ababesephula umthetho kaNkulunkulu, usizi lwagcwala enhliziyweni zabo. Njalo babonisa ukuhlonipha uNkulunkulu ngokugcina usuku lwakhe lwesabatha ngcwele. GC 434.3. Kwaba khona imizamo eminengi eyenziwayo eyokubhidliza ukholo lwabo. Akulamuntu owayesehluleka ukunanzelela ukuthi itabenekeli lasemhlabeni lalongumfanekiso wethempeli lasezulwini. Umthetho owawubekwe emtshokotshweni wesivumelwane emhlabeni wawufana xathu lalowo osezulwini. Njalo lokuthi ukwamukela iqiniso elimayelana letempeli lasezulwini kwakugoqela ukuvuma lokhu okuchiwa ngumthetho kaNkulunkulu, njalo lomlando wokugcina usuku lwesabatha njengoba lichazwe emthethweni wesine. Lapha yikho okwakulokulwisana okukhulu ngenxa yokuchazwa kwemibhalo eyakwenza kwacaca ukuthi uKristu wayesenza uphi umsebenzi ethempelini lasezulwini. Abantu bazama ukuvala umnyango uNkulunkulu ayewuvulile, njalo lokuvula umnyango uNkulunkulu ayewuvalile. Kodwa yena ovula kungavali muntu, lovala kungavuli muntu, wayechilo ukuthi, khangela, ngimisa phambi kwakho umnyango ovuliweyo, ongela kuvalwa muntu. Isambulo 3 verse 7 lo 8. UKristu wayesevulile umnyango kumbe umsebenzi wakhe endaweni engcwele ngcwele. Ukukhanya kwakukhanyisa kuphuma emnyango lo owase uvuliwe ethempelini lasezulwini. Njalo umthetho wesine waboniswa ukuthi lawo wawuphakathi kwemithetho elichumi kilo. Lokhu uNkulunkulu ayekwakhile akula muntu owayengakubhidliza. GC 435.1. Labo ababe yamukele ukukhanya okumayelana lomsebenzi kaKristu wokusincengela njalo lokuthi umthetho umi kuze kube nini nini, bazananzelela ukuthi lawa kwakungamaqiniso avezwe kusambulo 14. Indaba ezitholakala esahlukweni lesi zimumethe isixwayiso izixwayiso ezintathu ezibambeneyo ezifanele ukulungiselela inkazimulo zomhlaba ukuze ukuza kwenkosi kwesibili isimemezelo esithi ihola lokwahlulela kwakhe selifikile. Siveza umsebenzi kaKristu wokuncengela abantu ngokokugcina. Siletha iqiniso okumele sibanjiswe kuze kuyefika isikhathi lapho ukuncengela kukaKristu okuzaphela khona, njalo lapho azabuya khona emhlabeni ezothatha abantu bakhe. Umsebenzi wokuhlulela owaqala ngomnyaka ka-1844 kumele uqhubeke kuze kuyefika lapho indaba zomuntu wonke ezizabe sezihlolisiswe zaphela kwabaphilayo labafileyo. Ngakho ke kuzaqhubeka kuze kuyefika ukuvalwa komusa. Ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuma ekwahluleleni, udaba lolu lubatshela ukuthi mesabeni uNkulunkulu njalo limdumise. Limkhonze yena owadala izulu, lomhlaba, lolwandle, kanye lemithombo yamanzi. Umphumela wokwamukela izixwayiso lezi, uveziwe embhalwini othi, nampa labo abagcina imilayo kaNkulunkulu lokukholwa kukaJesu. Ukwenzela ukuthi silungele ukwahlulela, kubalulekile ukuthi abantu bagcine imilayo kaNkulunkulu. Umthetho lowo uzaba ngumgomo wokulinganisa izimilo ngosuku lokwahlulela. Umpostoli uPawulo uthi, abonileyo belomlayo baza kuthonisiswa ngomlayo. Ngosuku uNkulunkulu azathonisisa ngalo imfihlakalo zenhliziyo zabantu ngoKristu Jesu. Litsho njalo ivangeli lami. Uyatsho njalo ukuthi labo abagcina imilayo bazakwamukelwa. Roma 2:12-16. Ukukholwa kuqakathekile kakhulu ekugcineni imilayo kaNkulunkulu ngoba ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa, njalo konke okungasikho kokukholwa kuyisono. AmaHebheru 11:6. Roma 14:23. GC 435.2. Emazwini wodaba lwengilosi yakuqala, abantu batshelwa ukuthi besabe uNkulunkulu njalo badumise njalo bamkhonze njengomdali wezulu lomhlaba. Ukwenzela ukuthi bakwenze lokho, kumele balandele umlayo wakhe. Indoda ekhaliphileyo ithi, mesabeni uNkulunkulu igcine imilayo yakhe, ngoba lokhu kungumlando womuntu wonke. Umtshumayeli 12:13. Nxa kungekho ukulandela imilayo yakhe, akukho ukukhonza okungamthokozisa. Lokhu kuyikuthanda uNkulunkulu ukuthi sigcine imilayo yakhe. Uba umuntu engawulaleli umlayo, lemikhuleko yakhe izakuba isinengiso. 1 Johannes 5:3, Zakha 28:9, GC 436.1. Umlando wokukhonza uNkulunkulu weyama eqinisweni lokuthi nguye umdali njalo lokuthi zonke izinto zikhona emhlabeni ngenxa yakhe. Njalo kuyo yonke indawo eBhayibhelini lapho esitshela ngokuthi kumele simkhonze phezu kwabonkulunkulu babayedeni, kuveziwe ubufakazi bamandla akhe wokuba ngumdali. Ngoba bonke onkulunkulu bezizwe bayizithombe, kodwa inkosi yenza amazulu. Amahubo 96:5. Pho lizangilinganisa lobani? Lizangifananisa lobani na? Kusho ongcwele. Phakamiselani amehlo enu phezulu, libone ngubani owenza inkanyezi leziyana na? ngoba inkosi eyadala iphezulu yona engunkulunkulu eyabumba umhlaba yawenza ithi ngiyinkosi kakho omunye. Isaiah 40:25-26. Isaiah 45:18. Yazini ukuthi inkosi ingunkulunkulu. Yiyo eyasenzayo, singabayo, singabantu bayo, lezimvu zedlelo layo. Wozani semkhonze, sikhothame, siguqe phambi kwenkosi, umenzi wethu. Amahubo 100:3, 95:6. Njalo lezidalwa ezingcwele ezikhonza uNkulunkulu ezulwini ziyatsho isizathu sokuthi simkhonze. Ufanele wena Nkosi yethu, loNkulunkulu wethu, ukwamukela ubukhosi lodumo lamandla ngoba nguwe owadala izinto zonke. Langenxa yentando yakho zaba khona zadalwa. Isambulo 4:11. GC 436.2. Usambulo 14. Abantu bayatshelwa ukuthi kumele bakhonze umdali. Njalo isiprofeti siyaveza iqula lalabo ngenxa yendaba yengilosi lezi ezintathu. Abagcina umthetho, imithetho kaNkulunkulu. Omunye wemithetho leyi uveza sobala uNkulunkulu njengomdali. Umthetho wesine uthi, usuku lwesikhombisa lulisabatha lwenkosi uNkulunkulu wenu. Ngoba ngensuku eziyisithupha, inkosi yenza izulu lomhlaba, lolwandle lakho konke okukukho, yaphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho inkosi yalubusisa usuku lwesikhombisa, yalwenza lwabangcwele. Exodus 20:8-11. Mayelana lesabatha inkosi iyaqhubeka isithi, luphawu ukwenzela ukuthi lazi ukuthi ngiyinkosi uNkulunkulu wenu. Ezekiel 20:20. Njalo isizathu esinikiweyo yikuthi, ngoba ngensuku eziyisithupha inkosi yenza izulu lomhlaba, kodwa ngosuku lwesikhombisa yaphumula, yachapuluka. Exodus 31:17. GC 437.1. Ukuqakatheka kwesabatha njengesikhumbuzo sakuqala yikuthi lihlala lisikhumbuza isizathu sokuba sikhonze uNkulunkulu kuphela, ngoba ungumdali njalo siyizidalwa zakhe. Isabatha ngakho ke limi njengensika yokukhonza, ngoba lisifundisa iqiniso leli ngendlela edlula zonke, njalo akula enye into enza njalo. Isizathu seqiniso sokukhonza hatshi kuphela ngosuku lwesikhombisa, kodwa esokukhonza konke. Sitholakala ekwahlukaniseni phakathi komdali lezidalwa zakhe. Iqiniso leli ngeke lidlule, njalo akumelanga likhohlakale. J.N. Andrews, History of the Sabbath, Chapter 27. Kwakungenxa yesizathu sokuthi lokhu kuhle kuhlale kusengqondweni zabantu, okwabangela ukuthi uNkulunkulu abanike usuku lwesabatha ensimini yase-Edeni. Njalo ulwazi lokuthi nguye umdali luqhubeka lusiba isizathu sokuthi simkhonze. Usuku lwesabatha luzaqhubeka lusiba luphawu njalo lesikhumbuzo. Ngabe isabatha ligcinwa ngumuntu wonke emhlabeni, imicabango yamantu lezifiso zabo zazizaholelwa kumdali njengenkosi okumele siyikhonze njalo siyidumise. Njalo kwakungeke kube labakhonza izithombe, labangakholwayo njalo labahlamuki. Ukugcinwa kwesabatha kuluphawu lokulandela uNkulunkulu weqiniso. yena odala izulu lomhlaba lolwandle njalo lemithombo yamanzi. Kusobala ukuthi udaba lokubizela abantu ukuthi bakhonze uNkulunkulu njalo bagcine imilayo yakhe. Luzaba bizela ikakhulu ukuthi balandele umthetho wesine. GC 337.2. Nxa kuqathaniswa labo abagcina imilayo kaNkulunkulu njalo abalokukholwa kukaJesu, udaba lwengilosi yesithathu luveza iqula njalo lulezixwayiso ezesabekayo ezizakwehlela abantu ngenxa yamaphutha abo. Ubaba ukhona okhonza isilo lomfanekiso waso, obekwe uphawu ebumzini lakhe, kumbe esandleni sakhe. Laye uza kunatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu. Isambulo 14:9-10. Incazelo eqondileyo yomfanekiso esetshenzisiweyo ibalulekile ekuluzwisiseni udaba lolu. Kuyini okumelwe isilo? Umfanekiso waso, isilo lesi, njalo lophawu lwesilo. GC 438.1. Amazwi esiprofethi esithola khona izibonelo lezi aqala kusambulo 12, lapho esivezelwa umgombo owazama ukubulala uKristu nxa wayezalwa. Umgobho uchazwe ngokuthi umele uSathane. Isambulo 12:19. Nguye owafuqa uHerodi ukuthi abulale umsindisi. Kodwa isandla uSathane asisebenzisayo ukulisana loKristu njalo labantu bakhe kwakungumbuso weRoma. Lapho inkolo yokukhonza izithixo eyayihamba phambili khona. Ngale indlela nxa umgobho umele uSathane, nxa sikhangele isehlakalo lesi, umele njalo umbuso waseRoma owawubusa ngalesi isikhathi. GC 438.2. Usambulo 13:1-10 kuvezwe esinye isilo esifana lengwe esivezwe ngokuthi umgobho wasinika amandla awo lesihlalo sawo sobukhosi lokubusa okukhulu. Umfanekiso lo, njengoba abavuseleli abaningi babekukholwa, umele umbuso wabo papa oyiwo owaphakama wathola amandla ayengaphansi kombuso weRoma. Nxa kuchazwa isimo lesi esifana lengwenya, kuthiwa isilo sanikwa umlomo wokukhuluma okuzincoma lenhlamba, savula umlomo waso ukuhlambaza uNkulunkulu lokuhlambaza ibizo lakhe lendawo ahlala kiyo kanye labahlala laye. Sanikwa futhi ukuba silwe labangcwele, sibahlule. Sanikwa lamandla phezu kwemihlobo yonke labantu lezindimi lezizwe. Isiprofethi lesi esiphosa sifane xathu lendlela okuchazwe ngayo uphondo oluncane kuDaniel 7 sikhomba embusweni wabopapa kungela kuthandabuza. GC 439.1. Sanikwa amandla ukuthi siqhubeke sibusa okwenyanga ezingamachumi amane lambili. Njalo umprofeti uthi, ngabona elinye lamakhanda alo lingathi lilenxeba elibangela ukufa. Futhi lowo othumbayo laye uza kuthunjwa. Lowo obulalayo ngenkemba laye kumele abulawe ngenkemba. Inyanga lezi ezingamachumi amane lambili achaza isikhathi esifanayo leminyaka emithathu elengxenye etholakala kuDaniel 7, kumbe amalanga angu-1260 okuyisikhathi lapho amandla wabopapa ayezahlukumeza abantu bakaNkulunkulu isikhathi lesi ngendlela esichazwe ngayo ezahlukweni ezisemuva yaqala ngomnyaka ka-AD 535 yaphela ngomnyaka ka-1798. Ngalesi isikhathi uPapa wathunjwa ngamabutho elizwe laseFrance okwabangela ukuthi umbuso wabopapa uthole inxeba lokufa, njalo amazwi athi lo othumbayo laye uza kuthunjwa agcwaliseka. GC 439.2. Ngemva kwamazwi lawa kuyavezwa futhi omunye umfanekiso. Umprofethi uthi, ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni silempondo ezimbili ezinjengezewundlu. Isambulo 13:11. Ukuphakama kwesilo lesi njalo lesimo saso kuyabonisa ukuthi ilizwe leli elichazwe lapha alifani lamanye avezwe phambi kwalo. Izizwe ezinkulu esezike zabusa umhlaba zavezwa kumprofethi uDanielo njengezilo ezidla ezinye ezaziphuma nxa imimoya evela inxa zonke yayiqubula ulwandle olukhulu. Daniel 7:2. Kusambulo 17 ingilosi yachaza ukuthi amanzi amele abantu lamaxuku lezizwe njalo lezindimi. Sambulo 17:15. Imimoya imele ukulwisana lezimpi. Imimoya eminengi yezulu ehlokomisa ulwandle olukhulu imele izehlakalo ezimbi zokulwisana lezizwe nxa zazithatha umbuso wezinye. GC 439.3. Kodwa isimo esilempondo ezingathi ngezewundlu sabonakala siphuma emhlabathini kulokuthi sehlule eminye imibuso ukuba sithole amandla aso. Isizwe lesi esichaziweyo kumele siphume endaweni eyayingelabantu abaningi sikhule kancane kancane ngokuthula. Sasingeke siphume phakathi kwamazwe omhlaba wasendulo lapho okulolwandle lwabantu namaxuku lezizwe njalo lendimi. Kumele litholakale emazweni asentshonalanga. GC 440.1. Yiliphi ilizwe emhlabeni omutsha elaphakama ngomnyaka ka-1798 elalibonisa ithemba lokuba lamandla njalo lodumo njalo elalikhangelelwe umhlaba wonke? Ukusetshenziswa komfanekiso lowo kwenza kube sobala. Kulelizwe elilodwa kuphela elisuthisa lokhu okuchazwe yisiprofithi lesi. Amazwi lawa akhomba ngokungathandabuzi elizweni lase-America. Ezikhathini eziningi amazwi kamambuleli alokusetshenziswa ngabalobi bembali nxa bechaza indlela ilizwe leli eliphakama ngayo. Isimo lesi sabonakala siphuma emhlabeni njalo nxa silandela amazwi walaba abatholekayo. Ibala elisetshenziswe lapha elithi siphuma limele ukuthi ukuhluma njengesihlahlakazana. Njalo njengoba sesibonile ilizwe leli kumele liphakame endaweni eyayingelabantu ngaphambilini. Omunye wabalobi odumileyo nxa ebhala ngembalo yelizwe lase-America uthi, imfihlo yokuphakama kwalo endaweni engelabantu, njalo uthi njengentanga ensitha sakhula saba lilizwe elikhulu. G.A. Townsend, The New World Compared with the Old, page 462. Elinye lamaphephandaba laseYurophu ngomnyaka ka-1850 labhala ngelizwi lase-Amerika, ngelizwe lase-Amerika njengombuso oligugu owawuphakama njalo ngaphansi kokuthula komhlaba nsuku zonke lisengeza amandla alo. The Dublin Nation, U-Edward Everett, nxa wayekhuluma encoma labo abasungula ilizwe lelo wathi, badinga yini indawo ethuleyo, eyayingahlukuluzi muntu ngokucatsha kwayo, njalo eyayiphephile ekufihlakaleni kwayo, lapho ibandla elincane laseLeiden elalizakholisa ukukhululeka ngomzwangedwa. Khangela indawo ezinkulu ngokunqoba okuthuleyo. Abathwalela khona iziphambano, special delivered at Plymouth, Massachusetts, December 22, 1824, page 11, GC 440.2. Njalo lalilempondo ezimbili ezingathi ngezewundlu. Impondo lezi ezingathi ngezewundlu zibonisa ubutsha lokubamsulwa njalo lokulunga okuchaza ngokufaneleyo isimo selizwe lase-Amerika elavezwa ngumprofethi njengokuthi laliphuma ngomnyaka ka-1798. Phakathi kweziphepheli zamaKrestu ezabalekela elizweni lase-Amerika njalo abadinga ukuthula ngokuphuma ekuhlukunyezweni phakathi kwezandla zababusi njalo lochuku lwamapristi, kwakulabaningi abazimisela ukusungula umbuso owaweyame phezu kwensika yokukhululeka kwezombuso njalo lokwezokholo. Imibono yabo yafakwa phakathi kwencwadi ekhomba ukukhululwa kwabo echaza sobala ukuthi bonke abantu badalwe ngokulingana njalo babelungele lokuphila lokukhululeka njalo lelungelo lokudinga injabulo yabo. Njalo isisekelo selizwe siyanika abantu ilungelo lokuzibusa ngokubeka ukuthi abathungameli ababezakhethwa ngabantu yibo ababezabeka imithetho, ukukhululeka kwezokukholwa lakho kwamiswa. Wonke umuntu wanikwa imvumo yokukhonza uNkulunkulu ngendlela ayeholwa ngayo umzwangedwa wakhe. Ukukhululeka kwezombusazwe lakwezokholo kwaba yinsika yelizwe leli. Izinto lezi yizo eziyimfihlo yamandla welizwe leli njalo lokuphumelela kwalo. Bonke abahlukumezekileyo emazweni amaningi, amaKrestu benelisa ukuthola indawo yokuphephela lapha. Izigidi zabantu sezidinge ukuphepha lapha, njalo ilizwe lase-Amerika selikhule lathola indawo phakathi kwamazwe akamandla emhlabeni wonke. GC 441.21. Kodwa isilo esilempondo esinjengezewundlu sakhuluma njengomgobho njalo sasebenzisa wonke amandla wesilo sakuqala njalo senza umhlaba kanye labo bonke abaphila kuwo ukuthi bakhonze isilo sakuqala esilenxeba lokufa elapholayo lisithi kibo bonke abaphila emhlabeni ukuthi kufanele benze umfanekiso wesilo esasithole inxeba ngenkemba njalo saphila. Sambulo 13:11-14, GC 441.2. Impondo lezi ezifana lezewundlu njalo lelizwi lomgobho kuveza ukwehlukana phakathi kwalokhu ilizwe leli elasungulwa ukuthi livikelwe lalokhu elizaqala ukwenza. Lokhu okuchazwe njengokukhuluma kwelizwi leli uchaza izenzo zababusi balo ngokubeka kwabo imithetho njalo lemithethwandaba yabo. Ngokwenza izenzo lezi kuzabangela ukuthi imfundiso lezi ezazisetshenziswa ukwakha ilizwe leli zibonakale njengamanga. Amazwi okuthi lizakhuluma njengomgobho njalo lisebenzise wonke amandla wesilo sakuqala aveza sobala inguquko ezaba khona lapho okuzavuka khona umoya okungamukelani njalo lokuhlukunyezwa kwabantu okwase kusemazweni lawa amelwa umgobho njalo lesilo lesi esifana lengwe. Njalo lamazwi athi isilo lesi esilempondo ezimbili senza ukuthi umhlaba labo bonke abahlala kuwo ukuthi bakhonze isilo sakuqala. Aveza ukuthi amandla welizwe leli azasetshenziswa ukuletha indlela zokukhonza ezabe iphakamisa upapa. GC 442.1. Isenzo esinjalo sizabe siphikisana lemithetho yelizwe leli njalo lenhlanganiso zalo ezikhululekileyo njalo lamazwi acwelekileyo asencwadini yokukhululeka kwelizwe leli. Labo abasungula ilizwe leli benza ngokuhlakanipha imizamo yokwenqabela ibandla ukuthi lisebenzise amandla elizwe. Ngoba babesazi ukuthi umphumela wokuvumela lokhu uba yokuhlukumeza labo abangavumelani lebandla. Isisekelo selizwe sithi iPhalamende ayisoke ilahle umthetho osekela ukwakhiwa kwenkolo kumbe evimbela ukukhululeka kwabantu ekukhonzeni kwabo. Njalo lokuthi akusoke kube lemihloliso esetshenziswayo ephathelene lenkonzo ezadinga ukuthi abantu badlule kiyo ukuba bathole izikhundla kwezombusazwe phakathi kwelizwe lase-America. Kuphela ngokwephula yonke leyi imithetho kuzakwenzeka ukuthi abantu babanjwe ngamandla ukuthi balandele inkolo ethile. Kodwa inguquko leyi ilingana lomfanekiso osetshenzisiweyo. Isilo lesi silempondo ezifana lezewundlu ngokubunjwa kwalo. Ilizwi leli lilesimo esimsulwa. Lithobekile njalo alilangozi kodwa lizakhuluma njengomgobho. GC 442.2. Lisithi kulabo abakhileyo emhlabeni ukuthi kumele bayenze umfanekiso wesilo. Lapha kuvezwe sobala indlela yokubusa elizweni lapho amandla wokubeka imithetho asezandleni zabantu khona. Okuyindlela esobala echaza ukuthi ilizwe elivezwe lapha lase-America. GC 442.3. Kodwa uyini umfanekiso wesilo? Njalo uzakwenziwa njani? Umfanekiso lowo uzakwenziwa isilo lesi esilempondo ezimbili. Njalo ungumfanekiso owenzelwe isilo sakuqala. Ubizwa njalo ngokuthi umfanekiso wesilo. Kutsho ukuthi nxa sifuna ukwazi ukuthi umfanekiso lo uyini njalo lokuthi uzabunjwa njani, kumele sihlolisise isimo sesilo sakuqala okungumbuso wabopapa. GC 443.1. Nxa ibandla lakuqala laliphambuke eqinisweni leBhayibhili ngokwamukela amasiko alabo abakhonza izithombe, Umoya kaNkulunkulu wasuswa phakathi kwabo, njalo owenzela ukuthi lilawule imizwangedwa yabantu, laqala ukudinga amandla kubabusi. Umphumela wakhona waba yikubunjwa kwesihlalo sikapapa, lapho kwase kulebandla elalilawula amandla welizwe njalo elalisebenzisa amandla lawa ukujezisa labo ababengavumelani lalo. Ukwenzela ukuthi ilizwe lase-Amerika libumbe umfanekiso wesilo, amandla ebandla kumele alawule amandla kwezombusazwe. Ukwenzela ukuthi amandla elizwe asetshenziswe libandla ukwenza lokhu elukufisayo. GC 443.2. Kuzo zonke izikhathi lapho ibandla elithole khona amandla elizwe, liwasebenzisa ukujezisa labo abangavumelani lemfundiso yalo. Amabandla asungulwa ngabavuseleli aqhubeke emanyathelweni ebandla leRoma okudinga ubungane lababusi bomhlaba, njalo lawo asebonisile izifiso ezifananayo ezizanyathezela amalungelo abantu okukhonza uNkulunkulu ngendlela abafuna ngayo. Isibonelo salokhu sitholakala kulokhu okwenziwa libandla laseNgilandi kulabo ababevumelane lemfundiso yebandla leli okweminyaka eminingi kusiyafika eminyakeni ka-1700. Abantu abanengi babanjwa ngamandla ukuthi babaleke emabandleni abo, njalo abanengi okugoqela abafundisi lamalunga ebandla badlula phakathi kobunzima, abanye baphoselwa emajele, njalo abanye babulawa ngenxa yokuthi babekhethe ukulandela umzwangedwa wabo. GC 443.3. Kwakungenxa yokukhethisa okwabangela ukuthi ibandla lakuqala lifume ukuxhaswa ngababusi, njalo lokhu kwavula indlela yokuthi kwakhiwe isihlalo sikapapa okuyiso isilo. UPawuli wathi, kuzaba lokwehlukana kuqala, njalo kwambulo omubi indodana yokulahlwa. 2 Thessalonica 2:3. Ngakho-ke ukuyekethisa kwebandla kuzaphendla indlela yokuthi kwenziwe umfanekiso wesilo. GC 443.4. IBhayibhili liyaveza ukuthi uKristu engakezi kuzaba khona umumo wezenkolo ofana lalowo owawukhona endulo ngaphansi kombuso webandla leRoma. Yazi lokhu ukuthi ensukwini zokugcina kuzafika izikhathi ezinzima, ngoba abantu bazakuba ngabazithandayo, labathanda imali, labazigqajayo, labaziqakisayo, labathukayo, labangalaleli abazali babo, labangabongiyo, lababi, labangelathando, labanhliziyo zilukhuni, labahlebayo, labangazikhuziyo, labalolaka, labazonda okuhle, labanikela abanye, labalamawala, labagcwala ukuzikhukhumeza, labathanda ukuzithokozisa, lokuthanda uNkulunkulu, labalesimo sokukholwa, kodwa amandla akho bawaphiwa. Baxwaye abanjalo. 2 Timothy 3:1-5. Umoya utsho ngokusobala ukuba ngezikhathi zokugcina abanye bazokumonyuka ekukholweni, balalele omunye obadukisayo lezifundiso zabomoya ababi. 1 Timothy 4:1. USathane uzasebenza ngawo wonke amandla lezibonakaliso lezimangaliso zamanga la ngayo yonke inkohliso yokungalungi kulabo abamiselwe ukubhubha ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basiliswe. Ngakho ke uNkulunkulu ubathumela okudukisayo ukuze bakholwe amanga. 2 Thessalonica 2:9-11. Nxa isimo lesi sobubi sesifinyelelwe, umphumela ofanayo uzalandela njengasendulo. GC 444.1. Ukwehlukana kwenkolo yamabandla alamuhla kubonakala emehlweni wabantu abaningi njengobufakazi bokuthi ngeke kwenzakale ukuthi amabandla lawa abambane. Kodwa kweminyaka eminingi emabandleni lawa sokube lesifiso esilokhu sikhula esokuwabambanisa phezu kwemfundiso abavumelana kizo. Ukwenzela ukuthi bathole ukubambana lokhu, inkulumo ezimayelana lemigca leyi abangavumelani kuyo kumele ibekwe eceleni kungakhethelekile ukuthi iphuma eBhayibhelini. GC 444.2. UCharles Beecher nxa wayetshumayela ngomnyaka ka-1846 watsho ukuthi umsebenzi wamabandla asungulwa ngabavuseleli awubanjwanga kuphela ngaphansi kokwesaba kwabantu, kodwa amabandla lawa aphila njalo ahamba ngaphansi kwesimo esingalunganga, njalo bahlezi belandela imizwa yabo emibi ukwenzela ukuthi bafihle iqiniso, njalo bakhothamele amandla wokuyekethisa iqiniso. Kwakungayisiyo yini indlela izinto ezaziyenzakala ngayo ebandleni leRoma? Asiphili impilo efananayo yini lamuhla? Njalo sibonani okuzayo phambi kwethu? Omunye umhlangano wokubambana, lapho umhlaba wonke ozabuthana khona. Ukubambana kwamabandla njalo lemfundiso eyodwa. Sermon of the Bible, a Sufficient Creed, delivered at Fort Wayne, Indiana, February 22, 1846. Nxa lokhu sekwenzakele, ukwenzela ukuthi kube lokukholwa okufananayo emabandleni, kuzabe sekuseduze lokuthi basebenzise udlame. GC 444.3. Nxa amabandla amakhulu eselizweni lase-Amerika esebambene ngaphansi kwemfundiso lezi abalazo ezihambelanayo, bazadonsela ababusi ukuthi bafake imithetho yabo njalo lokuthi baqinise amabandla abo. Kulapho ke ilizwe lase-Amerika elakhiwa phezu kwenkolo yabavuseleli elizabe selibumbe umfanekiso wabathungameli beRoma, njalo ukuhlukunyezwa kwalabo abayala ukulandela lokhu kuzaba umphumela wakhona ozalandela. GC 445.1. Isimo esilophondo ezimbili senza futhi ukuthi bonke abancinyane labakhulu, abanothileyo labayanga, abakhululekileyo lezigqili, bathole uphawu esandleni sokunene loba ebumzini ukuba kungabi khona othengayo loba othengisayo, kuba engelalo uphawu olulibizo lesilo loba isibalo sebizo laso. Isambulo 13:16-17. Isixwayiso sengilosi yesithathu sithi, uba kukhona okhonza isilo lomfanekiso waso, obekwe uphawu ebunzimeni bakhe kumbe esandleni sakhe. Laye uza kunatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu elungisiweyo enkezweni yolaka lwakhe. Isilo esichazwe edabeni lolu esiyenzwa ukuthi sikhonzwe ngumuntu wonke ngenxa yamandla esilo esilophondo esilempondo ezimbili. Isilo sakuqala kumbe isilo esingathi yingwe esichazwe kusambulo 13 okuveza isihlalo sabopapa. Umfanekiso wesilo kumele isimo senkolo yebandla esizayo kwakhiwa ngamabandla lawa asungulwa abavuseleli lapha amabandla lawa azadinga ubungane bombuso welizwe ukwenzela ukuthi benelise ukufaka imithetho elizweni esekela imfundiso yalo. Uphawu lwesilo khona sizaluchaza ukuthi luyini. GC 445.2. Ngemva kwesixwayiso sokuthi abantu bangakhonzi isilo njalo lomfanekiso waso, isiprofeti siyaqhubeka sisithi, nanti ithuba lokubekezela kwabangcwele, labo abagcina imilayo kaNkulunkulu lokukholwa kukaJesu. Sambulo 14 verse 12. Njengoba labo abagcina imilayo kaNkulunkulu baqhathaniswa lalabo abakhonza isilo lomfanekiso waso njalo abathola uphawu lwaso, kuyalandelake ukuthi ukugcina umthetho kaNkulunkulu ngakolunye uhlangothi njalo lokuwephula ngalolunye uhlangothi kuzaba ngumehluko phakathi kwalabo abakhonza uNkulunkulu njalo lalabo abakhonza isilo. GC 445.3. Isimo esimqoka esibumba isilo njalo lomfanekiso waso yikwephula imilayo kaNkulunkulu. UDaniel nxa wayekhuluma ngophondo oluncane olumela isihlalo sikapapa weRoma, uzacabanga ukuguqula izikhathi lomthetho. Daniel 7 verse 25. Njalo uPaul wachaza amandla afana nayo ngokuthi indoda yesono owayezaziphakamisa phezu kaNkulunkulu. Amazwi esiprofiti endaweni ezijiyeneyo alotshelwe ukuxhasa amanye kuphela. Ngokuguqula umthetho kaNkulunkulu, umbuso wabopapa yikho lapho owawungenelisi ukuziphakamisa phezu kaNkulunkulu. Njalo bonke ngemva kokwazi iqiniso abazimisela ukugcina umthetho lowo osuguquliwe, bazabe benika udumo emandleni lawa awuguqulayo. Isenzo esinjalo esilokulandela imithetho kapapa sizabe siluphawu lokuhlonipha upapa endaweni kaNkulunkulu. GC 446.1. Opapa sebeke bazama ukuguqula umthetho kaNkulunkulu. Umlayo wesibili owanqabela abantu ukuthi bakhonze izithombe sebawukhipha emilayweni esetshenziswa libandla leRoma. Njalo lo mthetho wesine sewaguqulwa ukwenzela ukuthi benelise ukugcina usuku lwakuqala lweviki endaweni yosuku lwesine njengosuku lweSabatha. Kodwa abathungameli bebandla leRoma bayatsho ukuthi isizathu sokukhipha umthetho wesibili yikuthi awulamsebenzi ngoba uphakathi kowokuqala, njalo lokuthi bona bafaka umthetho ngendlela uNkulunkulu ayefuna ukuthi uzwisiseke ngayo. Lokhu ngeke kube lutshintsho oluvezwe emazwini esiprofethi. Kumele kube lutshintsho abaluhlolisileyo njalo olwenziwa ngabo ngamabomo. Uzacabanga ukutshintsha izikhathi njalo lomthetho. Utshintsho abalwenza emthethweni wesine lugcwalisa isiprofethi lesi. Ngoba isizathu abasinikayo kulokuthi ukuthi ibandla lilamandla wokwenza lokho. Lapha babonisa ukuthi bacabanga ukuthi amandla kapapa aphezu kwakaNkulunkulu. GC 446.2. Nxa laba abakhonza uNkulunkulu bezabonakala ngenxa yokugcina umthetho wesine, njengoba lokhu kuluphawu lwamandla akhe wokudala njalo lobufakazi bokuthi kumele akhonzwe ngabantu bonke. Ngakolunye uhlangothi, labo abakhonza isimo bazabonakala ngemizamo yabo yokunyathezela isikhumbuzo somdali ukwenzela ukuthi baphakamise usuku olwafakwa libandla leRoma. Kwakungenxa yokufuna ukuphakamisa usuku lwesonto okwenza ukuthi upapa aqale ukuletha imfundiso yakhe yokuziphakamisa. Njalo isenzo sakuqala ngemva kokuthola amandla welizwe kwakuyikubumba ngamandla umuntu, ukubamba ngamandla umuntu wonke ukuthi agcine usuku lwesonto njengosuku lwenkosi. Kodwa iBhayibhili likhomba usuku lwesikhombisa, hatshi olwakuqala njengosuku lwenkosi. UKristu wathi, indodana yomuntu iyinkosi futhi yesabatha. Umthetho wesino uthi, usuku lwesikhombisa lulisabatha lenkosi. Njalo inkosi nxa ikhuluma ngomprofeti u-Isaiah, ithi, usuku lwami olungcwele. Marko 2:28, Isaiah 58:13, GC 446.3. Isizathu esivame ukusetshenziswa esokuthi uKristu watshintsha usuku lwesabatha siphikiswa ngamazwi akhe. Nxa wayetshumayela entabeni uKristu wathi, lingathi ngiza ukuchitha umlayo ingabe abaprofethi. Angizange ukuchitha, kodwa ngize ukugcwalisa. Ngoba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu lomhlaba, akusoze kudlule ibandlana libe linye ingabe lecwatshana libe linye lomlayo kuze kwenzakale konke. Ngakho lowo oyephula owodwa kulimilayo emincinyane afundise abantu njalo uzakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Kodwa oyenzayo ayifundise, lo uzakuthiwa umkhulu embusweni wezulu. Matthew 5:17-19, GC 447.1. Kuliqiniso elivame ukuvunywa ngabantu abaningi abasemabandleni akhonza ngosuku lwesonto ukuthi iBhayibhili alinike imvumo yokuguqulwa kwesabatha. Lokhu kubhalwe kwacaca encwadini ezimbalwa ezibhalwa yinhlanganiso ye-American Tract Society njalo le-American Sunday School Union. Eyinye yencwadi lezi iveza ukuthi iTestamenti elitsha alilangitsho ibala elilodwa elitshela abantu ukuthi bagcine usuku lwesonto kumbe imithetho emayelana lokuthi ligcinwe njani. George Eliot, The Abiding Sabbath, page 184, GC 447.2. Enye incwadi ithi, kuze kuyafika isikhathi lapho uKristu afa khona, akula nguquko eyayenziwa esukwini lolu. Njalo nxa silandela imibhalo. Abafundi bakhe abazange balutshintshe, njalo abanikanga ilizwi lokuthi kumele balahle usuku lwesikhombisa, bagcine usuku lwakuqala njengosuku lwesabatha. A.E. Wylie, The Lord's Day, pages 186 to 188, GC 447.3. Abathungameli bebandla leRoma bayavuma ukuthi inguquko eyenziwa ngosuku lwesabatha yenziwa libandla labo, njalo bayatsho ukuthi amandla lawa asungulwa ngabavuseleli ngokugcina usuku lwesonto. Baphakamisa amandla ebandla labo. Encwadini yebandla leRoma ebizwa ngokuthi Catholic Catechism of Christian Religion, nxa babephendula umbuzo mayelana losuku olumele luhlonitshwe oluchazwa ngumthetho wesine, kubhalwe amazwi alandelayo. Ngaphansi komthetho wakudala, usuku lwangeSabatha yilo olwaluvusisiwe. Kodwa ibandla ngemva kokutshelwa nguJesu, njalo ngenxa yokuthunganyelwa ngumoya oyingcwele, selafaka usuku lesonto endaweni yosuku lwangeSabatha. Aleso sizathu kathesi sigcina usuku lwakuqala lweviki, hatshi olwesikhombisa. Usuku lwesonto lutsho ukuthi njalo manje lusuku lwenkosi. GC 447.4. Njengesibonelo samandla ebandla leRoma, abalobi baleli bandla basebenzisa isenzo lesi sokuguqula usuku lweSabatha lusiya kuba ngesonto, okuvunyelwa ngamabandla wonke, ngoba ngokukhonza ngesonto bayakhothamela amandla ebandla ngokugcoba inkonzo za njalo lokubathungamela ngaphansi kwesono. Kuyini ke ukuguqulwa kosuku lweSabatha? Kuluphawu olubonisa amandla ebandla leRoma, okuyilo uphawu lwesilo, GC 448.1. Ibandla leRoma aligami ukukholwa ukuthi yilo elilamandla emhlabeni, njalo nxa umhlaba wonke wamabandla asungulwa ngabavuseleli usamukela usuku lweSabatha, abazibumbela lona bona baphika iSabatha elivezwe eBhayibhelini. Ngamanye amazwi bayavuma lokhu okukholwa libandla leRoma. Sengathi basebenzisa amandla amasiko njalo labo khokho bebandla okwenza utshintsho lolu. Kodwa ngokwenza njalo bayakholwa isizathu esisodwa esibahlukanisa leRoma, okuyikuthi iBhayibhili, njalo iBhayibhili kuphela, yilo inkolo yabavuseleli. Abathungameli bebandla leRoma bayananzelela ukuthi bayazikhohlisa, bayazinikela ukuthi bavale amehlo abo bengaboni ubufakazi bokuthi lokhu abakukholwayo akukho eBhayibhelini. Nxa usuku lwesonto lulokhe lusamukelwa njengosuku lweSabatha, abathungameli bebandla bayathokoza ngoba balesiqiniseko sokuthi ekuzinyeni amandla wonke azakuba ngaphansi kwebandla leRoma. GC 444.8.21. Abathungameli bebandla leRoma bayatsho ukuthi ukukhonza ngosuku lwesonto okwenziwa ngamabandla lawa indlela abahlonipha ngayo loba bengathandi amandla ebandla leRoma. MGR Segue, Plenty Talk About the Protestantism of Today, page 213. Ukubekwa komthetho wokuthi abantu bakhonze ngesonto okuzakwenziwa ngamabandla lawa kuyikubeka umthetho wokuthi abantu bakhonze isihlalo sikapapa okutsho ukukhonza isilo. Labo abathi ngokuzwisisa iqiniso lomthetho wesine abakhetha ukugcina isabatha lamanga lokugcina eleqiniso ngale indlela bakhonza amandla ayiwo aletha inguquko leyo. Kodwa esizweni lesi sokubeka umthetho wokukhonza besebenzisa ababusi, amabandla ngokwawo azabamba umfanekiso wesilo. Ngakho ke ukubekwa komthetho wokukhonza ngesonto elizweni lase-America kuzabe kuyikubeka umthetho wokukhonza isilo lomfanekiso walo. GC 448.3. Kodwa amaKristu asendulo ayegcina usuku lwangesonto ngoba babecabanga ukuthi ngokwenza njalo babegcina usuku lweSabatha oluvezwe eBhayibhelini. Njalo kukhona amaKristu aqotho manje emabandleni wonke okugoqela ibandla leRoma akholwa ngokwethembeka ukuthi usuku lesonto luliSabatha elitholakala eBhayibhelini. UNkulunkulu uyamukela ukungazi kwabo njalo lokuzimisela kwabo phambi kwakhe. Kodwa nxa usuku lwesonto selufakwe ngokomthetho ukuthi selulusuku lokukhonza njalo umhlaba sewazisiwe ngeSabatha leqiniso, ngaleso isikhathi wonke umuntu ozakwephula umlayo kaNkulunkulu ukwenzela ukuthi alandele usuku olungabekwanga kwamalanga amandla kodwa amandla webandla leRoma. Ngokwenza njalo uzakhonza upapa endaweni kaNkulunkulu. Lowo umuntu uzabe ekhonza iRoma. Njalo lamandla abeka njalo agcoba usuku lolu olubekwe libandla leRoma. Lo umuntu uzabe ekhonza isilo njalo lomfanekiso waso. Nxa abantu ngalesi isikhathi bephika usuku uNkulunkulu alubiza ngokuthi luphawu lwamandla wakhe, njalo behlonipha endaweni yalo lokhu okukhethwe libandla leRoma njengophawu lwamandla alo, ngale indlela bazakwamukela uphawu lokukhothamela iRoma okuyilo uphawu lwesilo. Njalo akusoke kwenzakale kuze kuyefika isikhathi lapho abantu bonke abazachazelwa khona, njalo abazafika esikhathini lapho okuzamele bakhethe khona phakathi kwemithetho kaNkulunkulu lemithetho yabantu. Yikho lapho bonke abantu abazaqhubeka besephula umthetho kaNkulunkulu abaza kwamukela khona uphawu lwesilo. GC 449.1. Isixwayiso esesabeka okwedlula zonke esesike saphiwa uluntu sitholakala edabeni lwengilosi yesithathu. Kumele kube yisono esikhulu okwedlula zonke esiletha ulaka lukaNkulunkulu olungaxutshaniswanga lomusa. Abantu akumelanga batshiywe ebunyameni mayelana lendaba leyi eqakatheke kangaka. Isixwayiso esiveza isono lesi kumele sinikwe umhlaba wonke kungakafiki ukuhlulela kukaNkulunkulu. Ukwenzela ukuthi bonke abantu bazi ukuthi indaba kufanele bazihluphe njalo bathole ithuba lokubalekela lokhu. Amazwi esiprofethi ayachaza ukuthi ingilosi yakuqala izakwenza isimemezelo sayo kwabakhileyo emhlabeni kuzo zonke izizwe lemihlobo lezindimi labantu bonke. Isixwayiso sengilosi yesithathu esigoqela udaba lwengilosi lezi ezintathu laso kumele sifinyelele umhlaba wonke. Sivezwe emazwini esiprofeti ngokuthi sikhulunywa ngelizwi elikhulu. Ingilosi endiza emkhathini. Njalo ziza kwenza ukuthi umhlaba wonke ulalele. GC 449.2. Ekugcineni wonke amaKristu azaba semaqenjini amabili. Labo abagcina imilayo kaNkulunkulu njalo lokholo lukaJesu. Njalo lalabo abakhonza isilo lomfanekiso waso. Njalo abaza kwamukela uphawu lwakhe. Loba nje ibandla kanye lombuso uzasebenzisa ndawonye ukuhamba ngamandla, ukubamba ngamandla, abakhulu labancane, izinothi labaswelayo, izigqili labakhululekileyo. Sambulo 13, verse 16. Ukuthi bamukele uphawu lwesilo, loba kunjalo abantu bakaNkulunkulu abasoke balwamukele. Umprofeti wasePatmos ubona labo abasebe sinqobile isilo lomfanekiso waso lesibalo sebizo laso bemi eceleni kolwandle lwengilazi bephethe amacaco kaNkulunkulu njalo behlabela ingoma kaMosi leyewundlu. Sambulo 15 verse 2 lo 3. GC 450.1.